Trump nje mina ngithatha njengomuntu ongane izinto zakhe kumbe angazi le administration yakhe kule problem ngokuthi izinto zonke esezenzakile kathi ezibakithi ziyatshengisa ukuthi umumo lo oweZimbabwe muhle. Angazi kumbe basalindele ukuthi babone ukuthi ama-elections azaqhutshwa njani, kodwa ngabona okutshengiseni okwenziweyo ngabe bayancedisa phela ukuthi batshengise ukuthi okwenziweyo lokhu upresident omtsha osekwenzile bayakuthakazelela labo njengoba nje lathi sikuthakazelela njengelizwe leZimbabwe. Kodwa-ke into engidanisayo ukuthi masebeza kwenza khonokho kungani ngabantu labantu abalindele ukuthi bayenze izinto ezingani zenza umumoti ube nzima, kungani bancedisa abanye abantu ukuthi into zabo zikhambe kuhle. Kodwa mina njengamingokubona kwami ngibona ngani okwenziwe bakithi kutshengisa ukuthi izinto zonke zitshentshile okokuthi ngabe asisakhulumi ngento zangama-sanctions le ngoba ngiyananzelela upresident into ehamba isiyafika eSwitzerland ukhulume kuhle sini njalo ubeke kuhle izinto zami njalo le misebenzi aseyenzile 200 days zakhe lezi hawu bakithi kanti kuyini okunye okufunakalayo kuhle kakhulu okwenziweyo bakithi for ilizwe ukuthi lithuthuke. So sokuthrow ama-spanners lapha lalaphana bakithi akuncedisi lutho lokho.
Ye, kodwa ngokutsho kwakhe-ke umnumzana Trump uthi hayi akukhanya ukuthi kwenzakalani, akwabe lalokhu ngesikhiwa abathi ngama-reforms akula nguquko ngitsho nxa sesigangela ukhetho olubuyayo lokho kuvele kungaguqulwanga kangako. Khonapho-ke wena ubona ngazani utshaya eceleni kumbe utshaye khona?
Utshaya eceleni kakhulu ngoba khonokho akukhuluma isikho singavumelana ngale sidume ukuthi kuyini okwenziweyo sikhangele ku-100 days elizi okwenziweyo bakithi hayi izinto zonke bakithi asikhangeleni kuhle shuwa. Kanti okuse kufunakala kathi kubona yikuphi sile hatshi akuyakhanya ukuthi akusikho lokhu utshaya eceleni lo muntu njalo utshaya eceleni ukuthi utshaya eceleni uncedisa abanye abantu ine asicreate any environment eyokuthi nabo kudlala ibhora i-ground lilihle kuwonke umuntu njalo abantu bonke begqoka ama-shooters hayi khona ukuthi abanye bedlala begqoka inyawo abanye begqoka ama-shooters uncedisa kwabanye abantu umumona lowo awusincedisi asicreate any i-environment sibili enhle kuwonke umuntu ukuthi ngayidlalela ibhora lakhe adlalele kuhle ibhora lakhe kungakhathalekile ukuthi ubani kodwa laba abantu bakhanya ngani bala bantu babancedisayo ngase sengikhangele
ngabantu abanjani bolabo babagawule
hayi ngithi kumbe ngeda ngincedisa ama-opposition parties enqeni kumbe balokhu begcile ekutheni bancedise i-opposition ukuthi ibe lelokuze le-upper hand entweni zonke ezenziwayo ngokuthi umumulo ukanye ufavor ukuthi abantu baphakathi kwama-sanctions. Mina ngithanda ukuthi emumeni onjengalalo kulokuzeni leli angaba sakhulumi ngama-sanctions, ngabe sakhulumi ngawama-sanctions. Kuningi okwenziweyo okuthi ngabe bathi bona sebenze khonokho bakhiphe ama-sanctions bese belindele ukuthi babone ukuthi konke kuyagcwaliswa yini khonokho okusunguliweyo ukuthi kuqale kuyenziwe bese belindela ukuthi babone ama-elections ayo ukuthi azaqhutshwa kuhle yini njengakhonokho okukhulunywayo bephele bethi hayi bezithi into ziyakwenziwa kuhle ngendlela kuqale ngayo kodwa sesibone angani kulokunye okuphinde kwatsheka futhi kodwa so far so good izinto ziyahamba kuhle.